Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuba amabhanga apha isilinganiso esiphezulu esedlula abathenga bethengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni. Osiphatheleni bebethenga idola leMelika ngamadola ayisikhombisa aweZimbabwe, kuthi ebhanga bebethenga ngamadola ayisitshiyagalolunye lengxenye i-$8.50. Ngakho-ke, uZulu usekhetha ukuyatshintsha ebhanga kulokuthi atshintshe kubosiphatheleni, bethi sekungcono njalo akulangozi yokubotshwa. Kodwa abanye bebekhala ngendwendwe ezinde ezingahambiyo masinya ebhanga. Ohlaziya ezomnotho uMnumzana Zifiso Masiye uthi le yimizamo kahulumende eyokuthola imali yakwamanye amazwe ethi akutshengisi ukwethembeka kukahulumende ngoba ukuqhuba ibhizinisi lokhe kunzima.
Uhulumende uzama ukusebenzisa umambule wokubutha imali yangaphandle kumbe i-foreign currency ingene emabhenki ngoba abantu begcine i-foreign currency yabo ezikhwameni emqamelweni ezindlini. Mbona ngani inhloso enkulu kasigcica mfundo Mthuli ukuthi uzaphumelela ukuthi abantu batshintshe izimali zabo betshintshela ukuthi basebenze ngokupheleleyo besebenzisa imali yeZimbabwe. Kudinga ukuthi i-business loluntu lonke leZimbabwe babe le-confidence enkulu kakhulu ku-currency entsha. Leyo currency lokuba khona kayikho, so i-confidence yangkhona layo kayikho, so kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu baze bathathe izimali zabo ezibalulekileyo bayijikela ebhenki.
UMnumzana Zenzo Hadebe ongumhlali wakoBulawayo uthi sekungcono ukuthi atshintshe ebhanga njalo kalavalo lokubotshwa.
Yabona these days sokuhlupha. Athola siphatheleni ukuthi irate yakwa kathesi siku 7.5 and ebhenki soku 8.5, so sokungcono ukuthi ngizitshintshele imali yami ebhenki. So into ekhona ukuthi ngingatshintsha ebhenki kungcono, ngiyabe ngisecure. Ngingatshintsha kubo siphatheleni le risk yokuthi nizabotshwa lapha ngatholakala ngamapholisa.
Unkosikazi Sandisiwe Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo uthi emabhanga kuhlala kulodwendwe olude njalo kaluhambi, uyatshona khona ngezinye izikhathi umuntu aphume ephethe izandla.
Kungcono sibili kwebhenki kulabo siphatheleni, but ama-queues akhona asemabhenki ngoba ngihambile izolo nge-Tuesday ngalayina from 11 ekuseni kwaze kwatshawa 4 kwasitshuthi bevalile ilayini ingahambi ngitsho. Kodwa ubhenkithele lokho ekhona phambili ukuthi yabe senza ngathi kumbe yabe senza ngabantu abaphakathi ngale khonale thi nasisakwazi ngoba ebhakile sibili irethi phezulu kodwa ilayini ayitshovi, so asikwazi singayenzwa njani.
Omunye wabathengisa imali ezitaladeni uMnumzana Mqondisi Sithole uthi iningi selitshintsha emabhanga, bona sebesebenza lalabo abaswele imali emabhanga kuphela.
Thina lapho sesikhompyutha lama-banks ngoba i-rate ye-bank isinkulu kule yethu. Lokuthi i-government icabangani asikwazi, sesingavuka siphelelwe ngumsebenzi. Kanti sama-clients esesilawo yilawa esivele sibajayele sibazi, lalabo esibatholayo ngababe beswele imali mhlawumbe ema-bank. I-rate le ye-bank isiphezulu kakhulu, sisithathela ama-customer, avele sokusebenzeka nzima sibili.
Ngeviki edluleyo uhulumende wethule umthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, uphawula njalo ukuthi idola leZimbabwe yilo lodwa eselivunyelwa ukusebenza. Ngaleso sikhathi idola leMelika beselingamadola alitshumi lantathu, i-$13. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.